sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 6 Ngwengwezi 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa. UKing Charles III lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame, ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo. Omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili lomongameli. Kuthi ke uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba uAlpheus Moyo, owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkey Mpire. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe iNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ibikhatshwe ngumdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo bakaCharles uPrincess Anne loPrince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebanengi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi ebisenziwa zindizamtshina zebutho ele the Red Arrows lele Royal Air Force Robotic Team zindiza phezu kweBuckingham Palace, kwaba leparade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi, esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo, ye kube lokunye like okutshintshiweyo, okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air-conditioner le lobutofotofo. But kodwa yena liyana endala i-original eyakudala-dala sibili ibikhona, yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni. Ngikumnandi inifuna ukufunda ngendaba yemonarchy.
Kodwa ke lowu ke uPrince Harry obuye ngelala mngakhe.
According to ama report ukuthi kulomntwana le birthday. So ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku birthday yomntwana. Singers phela anthu ama family dine. Kuba le thina esikuzule ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i birthday. Masokuthiwa hhayi wena babagijima uye khona ngale but ngasengikubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi bikhona phambili sibili ku-first row bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva ayingagqokanga izinto zesikhosini bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William nabantu abakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangabi uHeru bengekho
kodwa bona abantu beBritain kumbe abeUnited Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III
indaba yokuba lenkosi indaba e-debatable bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi le iphele kube khona abayithandayo kube khona abanye nje abangelandaba ukuthi hawo inkosi yabo ikhona thina singenapi kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe ivele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje ezabo president labo prime minister
ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela u Princess Diana afa ngayo
akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngitsho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi iindaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithi ninamhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzamele umkhothamele
unkosikazi sehlile Gumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane sezimbabwe esesihlala kwele Bhilithane
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe
Izakamizi zemaphandleni emhlubulweni eMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngokhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edalela eParliamente inkokheli yamakhansili kanye lomongameli Inengi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame ukwenzakala njalo okwenzakala enyakenye kukhetho lwama-by election eziqintini zemathobole insiza uAlbert Ncube weStudio 7 usipha lolu daba
lanxa ukhetho lusipha uzulu ithuba lokukhetha inkokheli afisa zimbuse izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uzulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokola insiza uthi baba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho
besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo sihlale singabagijimileyo omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo bangene
umnumzana Kholeni Ngwena oyisakhamuzi sematobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzaqhutshwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho
iZANU-P F funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba already sile 43 years ilokhu ibusa kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yoku ukuthi abantu ba campaign bekhululekile ende bayevota bekhululekile ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawulusa.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawana eGwanda.
Kuthula hayi angiboni kusenzakala ngoba nanko ke bona kathesi lwabhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke kodwa ngapha nganxanye khanye ingane into yakhona hayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kunga kumele ubone ukuthi akula nto ehlenzakala kuwe yajaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyovodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle abantu bazihloniphe abantu bahloniphane abantu bathandane bahlonipha amalungelo abantu okuthi ngilo lalwa ngazikhethela i-political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo-Sudan siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka kunhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana nabantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uworried ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi isihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini kodwa njalo kulethemba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanele ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omusha okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba ngihlala ngisitsho nje elikwazi ukuthi sinamalunga ethu angaka njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona sabe sikwazi vele ukusiza nqoba njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcebo lo umsekelo wakhe ukuthi bathi ukuthi khona abafuni dlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ubukhokhela babufunayo akula ngeyindlela ukuthi nxa usebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelela ukuthi atsho ilanga ukuza vota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikile ke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla echasisa ngalolu daba.
Ngumama ethathisha shabalala ngikhokhela inhlanganiso engiphile ngobulawayo progressive medical association ngibe futhi ngenhlanganiso yabantwana ngiye lenye inhlanganiso ekhokhelwa engiyikhokhela eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe ngiyakubona kakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Ngizangizwa kakhulu ukuthi umnotho welizwe ngalithi lapha eZimbabwe wehle kakhulu okulethela ukuthi kube nokuxabana phakathi kobulili lobu bobubili. Bengitshaka izimali, bengitshaka bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi kugcinwe kuhle abantwana. Bese kuletha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu akwehlanga sibili sokusedlula nje yona ikhosi okuzokubanekela ukuthi amantombazana lawa ahluke
njengenhlanganiso selibatholile yini abantu ababuya kini libaphathisa ngani?
Ye, bayabuya kakhulu njengenhlanganiso bezokhuluma ngokuhlukumezana lapha ezindlini bese sibaphathisa ngokuba lifeya ukubakayela ukuthi bayebika kuhlanganiso ezithize ezinjengabomsasa ezinjengabozuwaba njalo sibathumeza umhlanganiso eziningi kakhulu contact nakhona emthethweni ukuthi bayobika udaba lwabo emapholiseni.
Kahle kahle ubona ingani kuyini okubangela konke lokho ukuthi kube lokuhlukuluzana ezindlini?
Ngumthetho webizwe, ubukhona bwebizwe, akulamali, akulampilo, akulakudla, abantwana abayi ezikolweni. Imani labantwana abangayo ezikolweni likhulu kakhulu. Yesho kudala ukuthi abadala bahlabane ngoba kuza kuthi omunye aphume aye ngaphandle athi ngiyadinga lokhu. Kathi sokulethe ukuthi akusona kuthembeka. Akusona kuthembeka ngoba wonke umuntu zama ukuthi aphilise imuli. Abantwana bezikolweni abathi abantwana badle. Lokho kakhulu okwelizwe lethu lokho ukuthi akusetshenzwa. Akulamsebenzi, akulandlela yokwenza imali. Kuyixabanisa abantu kakhulu. Njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kufe omunye phakathi kwababili. Sebefilwa bebana lokho ngoba shuwa umsebenzi ayikho, imali ayikho, abantwana baye ezikolweni. Yiyo imbangela enkulu kakhulu. Umnotho welizwe lakithi mubi kakhulu okokuthi akulamuntu olemali bese kubethe ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balomama.
Amantombazana-ke lawa ahlangana yini lodlakela lolo?
Yeyi, ahlangana kakhulu lawo amantombazana bezehlakalo lezi ngoba amantombazana imathile ayafuna into eziningi empilweni. Ayafuna ukuthi azivikele nesikhathi lesiya esikhathini, ayafuna ukugqoka into ezithile. Bengathi bakhuluma ngalokhu njengoba bengakabitho bengasebenzi bakuthola ukusikiluzwa nokuthethiswa kumbe nokuthatha. So yikho kunokuzanela ukuthi libe nedlame lena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane, adelela nabantwana ngabe akhulumeka ugqoke njani, ukhuluma njani, uhamba njani. Kusho badelela nje bayeyisa omama. Ungakhangela khonapha kathesi sikuyenzeleyo kuya kuma-elections omama ngababali ukuthi kuyini. Bafisa ukuma ezikhundleni ezithize, bafisa ukuthi kodwa bashayelelwa phansi beseyiswa besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama. So udlame lolibuthena liyaphambili kubomama labantombazana.
Ngambe kwini ongaxeda lolu dlakele esendlini oluqondiswe kwabesifazane?
Ibizwe lesithi laliqondise uphele i-corruption, uphele into lokho okuvalela umnotho webizwe ukuthi ube phezulu abantu bahlale kuhle kube lemisebenzi. La madoda iziqondise yena azikhangele ukuthi angezani, angahlukumeze omama, angahlukumeze abantwana.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kuthethelana. Umamhlanga usedethela uChris Gande ukuze asithulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanenge okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe. Ubona Gambe bona abaya empini yikho yini lokhu ababekulwela?
Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko lesizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu angamachumi amabili lanye, ukubona njani wena?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ka former president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye ngibona lokhiyana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba akuvunyelwa vele wathethe ngapi wathenge ngapi iland le ibingekabani xa ibiyi-state land amaplus wonke lawo kathathwe ebuyele ku-state sifake ama-yunivesithi nezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene omunye umuntu elamaplus afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi but salimala lapha empini la umgabe waye ku-detention ephuma ku-detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku-front abanye bakhe layelabo abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulo muntu olo mntwana okuthiwa khona ulamaplus ayi-21 yena lowo mntwana lowo velena kungakacatshwanga nokuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni ngelo selamaplus wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengelamapulazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamapulazi amaningi kangaka
akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamapulazi anjenganalawo yibuhwaba lobana obenziwayo ekuyukuthi khona into enjengayonale iluhlazo phakathi komhlaba so guys so maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumela egcekeni okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathelwe lawo maplazi
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba malami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye igama nguChris Gande lilale
lengakhohlwa ke ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona uChris Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba kwezemidlalo emidlalweni yenguqu edlalwe lamhlanje iphele kanje iyada 0 Capes United 1 FC Platinum 2 Maneka Diamonds 3 Chicken Inn 2 Erentials 1 Green Fuel 0 ZPC Karibalayo 0 emidlalweni yakusasa iDynamo sizadibana leTriangle kuthi iSheshem ingqikelane leHighlanders iwange yona idlala leBulawayo Chiefs emjahweni wamabhiza omkhulu wenkezo yecastle tankard ibhiza u-ideal view yilo elithethe linkezo yalonyaka ebilomvuzo wenkulungwane ezingama-25 zamadola emelika $25,000 ibhiza elibizwa ngokuthi dinyingwe lithethe umvuzo wesibili lilandelwa ngelibizwa ngokuthi down to business amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kanhlangula mhlaka 3. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo yena-ke owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri ehamba leqembu lakhe elegegema Extra Music Band. UDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa. Nangu-ke exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngesingulo yakhe ethi Uperekende.
Ayiphakame madoda watho wakhe Donkey Mpiri ehamba legegema Extra Music. Hey, kampi uswa zwa kye kata baka bani mati. Hey, angzala nga mabula matu. Ida mato dana matan, wonga le mutika we sili mune. We statu moyo perege ni funga funga. Ida mato dana matan, wonga le mutika we sili mune. We statu moyo perege ni funga funga.
ngithanda ukubonga ithuba elingiphe lona ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo weStudio 7 ngisuka elupane esigabeni sasedalanda egegema ngaphansi kwababa usobhuku uDibela Khumalo sokuleminyaka ngikhona emcubeni kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu amaningi amaqembu engidlule kuwo angeke ngisabala ngwaqede isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba legegema esitamsika kuyithi zodwa.
Nangithingizele njengamanye amadoda yayigadanzalanga ngabona ithumbu madoda awesifilo wami lokho kuperekente into kungenzela zona madoda yayizibuhlungu okungufana lokunguthathe ngikulethe endaweni yasegoli madoda ngithi lapho kuzozama impilo yeyi kanti nasithezelwe kule nkulu kanti sengithethe ibhungabhunga ngaliletha kimi khona njengoba umntwana engiwami nangeke bakithi ngimlahle.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ongabe engafuna umculo wami oro lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi ngiphinde ngibe ngusomahlaya comedian uyakhona ukuthi anthole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe ku Facebook engidinge ngo-Alpheus Alisto Dewa kumbe Donki Piri Matoto uzangithola. Ongabe funa umsebenzi wami engayisabi ukumfonela straight.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Ngithi bantu bakithi ngicela lihlale linjalo elikwenza kimi ngicela likwenze la kubanye abaculi lingakwenzi kuDonki Piri kuphela. Inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi. Ngiyangithokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafeva bawenzayo kimi. Ngibongela ubaba uZulu uJoka Zulu ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi.
Akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa. Umfana lo uvelela ubelibhungabhunga kudalwa kwakhe. Umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa njengoba ubesezibona ukuthi sekhulile. Umfana wakhamba wahlala yedwa kwaba kuhle. Umfana wayethanda ukubuya izinda, umfana waba lezinto ezinhle. Njengoyise ngahamba ngiyavakatshela umfana ngithole izinda ziziningi. Ma ngithi ngiyacela inje emfaneni, umfana ethi hayi baba, yonke into yimali. Ngithi hayi mfana wokhethi ngunikeze imali, unginikeze inje yodwa. Umfana enginikeze inje, enginikeze inje mina nginikeze imali. Umfana kuthe ndambaba ngamthola sedrayive ethaveni, umfana ethi idla imali yenza. Engangasakwazi ukuthi oro inja wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona. Kumbe inja kwakuyimi uyise ngilombuzo madoda ukuthi umfana wayezama ukuthini ma wayethi udla imali yenza. Yeyi, angizalanga ngabola amathumbu.
Umbuzo ke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja angasakwazi ke ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja. Donki Mpiri ngilethemba liwukholisile umculo wakhe. isikhathi sethu asavumi bawethu kuba sikubekele phambili lokho esisonke kodwa singekehlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe indlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uFrances Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura